Langala Pumalentava Langala Pumalentava Lashona Lentava Langala Pumalentava Langala Pumalentava Lashona Lentava
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-intanethi esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi intambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kweZim Live uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi sixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu.
Hayi ngiyakubonga kuba kuhlelo ngiyeliqinisa ukuthi abantu badliwe izimali ebulenjini lapha kodwa kuqali namhla phela kwintolobo into endala le. Ungavele ubunicontacte ngumntu ongamaziyo uzibuze ukuthi ati umntu lo uvele ungicontactelani namascamers ayakuthanda kakhulu uphumba kuwuthutsha. And then okwesibili lainjena besijekisile ukuthi if is too good to be true it's probably false. Into yakuzithenjiswa khonapho mbe imessage yabe kukhuluma ayibonti lezi zinto a into engeke yenzakale kahle kahle okuthi asiwine i-5 million rands akuthi umbani koma umuntu songaziwine i-5 million rands. So ama offers anjalo into ababuya nazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephitshekile bajahile xa sebebona imali babelekukupressurize yakwanza ukuhubha elemba kabili kathathu ukuthi bahlala bevele bejahile belepressure ukuthi hayi yenza lokhu ukuthi kuzohambeke kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi sithi faka imali njengalokho kwenzakale kumayihlome kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantshontshelwa?
Okwenzakalayo kulindaba yokuthi umuntu uyabe nje kuthiwa yi-impersonation uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi ankomo umngane kaSibanda asapota i-team enjenje i-Arsenal esazi kakhulu ngayo kokuthi uyahamba kwi-intanethi evule i-account ngegama lomuntu omngane wakho njela amapicture asezoyaswele ngoba phela uyahamba kwelaphana ipheji yakhe wathathe wafake kuprofile yakhe. So nxa wena ungumuntu ongananzeli uyakhoza ukuthi ungananzeli ukuthi umuntu lo ujoyinini iFacebook ngenxa ekubhalele kuWhatsApp inamba le yomuntu omasha. So indlela wani mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamessage anjalo yathi mfonela sikhulume lokho kuyasebenza it works every time because no scammer will call you. Andise kashana bewazi ukuthi ufuna ukutshatsha ezinje impendulo zakupha yona iza kujingisela ukuthi umuntu lo vele bezokushayela imali. And then okunye kuthiwa i-investment fraud le kule online trading kule cryptocurrency trading these things are real and they are working kodwa laba abagila i-internet and babona ukuthi abantu njani bafuna i-quick money in general. So uyakuthembisa ukuthi la ungafaka okungaka uzavuna okungaka kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality azozithi ufake idola uzothaya yaba i-1000 some astronomical figures fake i-100 yaba 5000 khona kumele uhle utshele ukuthi hayi kulanto enjalo ungakhiphe yokuqala uba usuthi hayi amhlophe imali yakho sinjinje sinje hayi suzafika ku-10,000 kumbe kubani ukuthi ufike fake enye imali. So at that stage vele awulingi.
Iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu okumele baziqaphele?
I-technology itshintsha nsuku zonke so labo bayaguquka. So umzekelo singawunika like ngithi ama-job scam into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje imisebenzi onje guaranteed uzakwe-Norway umbe-Poland or kwelinye ilizwe kodwa uzo sokuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe ngelinganiso lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi sisebenze amaphepha akho omsebenzi masini. Kodwa hayi nxa i-500 inganyaka ukubabela khipha i-350 ngaphana kudlala ngqondo zakho wena suyawela ku-350 hayi over i-500 iningi ama-job schemes. Then I'm sure le yabantu bayayazi kakhulu i-email phishing laba bayakuthumezela khona ilinki ebulenjini ukuthi ungahlaba khonaphana kuye kwenye indawo. Kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho bebhale ngani i-Facebook line ama-pyramid schemes. Lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatsha abanye abayi-5 labo baqhatsha abanye akula product ethengiswayo lapha.
Bakithi, kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele. Lolo bekulohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Besixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Gomo, ungadinwa lokusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.